ngeze ke ngikonfirme ukuthi ngamapholisa amapholisa ngokwazi ukuthi iZimbabwe Republic Police ngoba indlela engidingwa ngayo ayihambelani lendlela amapholisa adinga ngayo umuntu. Ngathi siqala ngesonto umvulo lwesibili olwesithathu bekulezi mota ebezihamba zisilandela lapho ngakhona lendlini kwezikhawutholele zipake phandle nxa ngishika ngensondela kizo bangena emotweni bakhona bahamba. So ngokunakana kokusacabanga ukuthi ngabantu be-intelligence saqala uku-engage nje abanye abantu esibaziyo abakade bengasincedisi esikuthola nabantu be-intelligence engakwaziyo ukuthi i-military intelligence kumbe i-CIO yona ngokwayo. Namuhla ehofisini ye-foundation ekuseni bekule moto ezimbili ezimhlophe ama-highlux ama-pickup angela ama-number plate abebhayile phandle kwegesi. So namuhla ngikhuluma abantu be-foundation abasebenzanga ukuthi nxa befika ehofisini bathole le moto ezinjalo bahle baphendule
lihambile yini emapholiseni ukuthi liyobika ukuthi libona ungani liyalandela
emapholiseni kwenza science i-report ngezizathu ezithize. Okwakuqala nxa ukuthi siyesabela impilo zethu ngase sizatshela amapholisa ukuthi liyalandelwa bayafaka ezindlini. So kumele sichaze ukuthi sihlala ngathi ngoba sesisonke sesisukile ngikhathi kula mntu ohlala ngini sesihlala kwezinye izindlu. So amapholisa ukuze asivikele kumele siqale sikhulume ukuthi sihlala ngathi okungaka ukuthi abantu abanye abangakahulumeni angikholwa ukuthi amapholisa angenelisa ukusivikela. Noma kunjalo izolo programs officer wethu wakhuluma lo-minister of state uSithi Ncube was advised ukuthi senze i-police report but we see it a formality nje asiphonge ukwenza ukuthi kuthiwe sikwenzile kangibone ukuthi ungasiphathisa njani kungasenani kusasa sizayenza abasele ekhaya bazayenza i-police report ukuthi siyalandela but asibone kuyinto engasiphathisa.